Thina sinhlanga ngithi sexual rights center eyiyo esebenza kakhulu labo labantu abasebenza umsebenzi wokuthengisa ucansi. Siwubonile lowo mbiko, siwabonile amanani lawa bekhulunywa, kodwa besingela siqiniseko lokuthi aqiniseko kwangakanani, ngoba besingazange ke sibone. Siyinhlanganiso enkulu kakhulu ezimabhe esebenza la abathengisa ucansi, besingazange thina kuke kufike umuntu esithi uwenza uphando uyacupha ucubungula nani labantu. Ingazi kumbe bebehambe bayakhuluma labo emgaqweni emabhayo lapho abasebenzela khona, kodwa sizinhlanganiso ezisebenza labantu laba siyabesifisa ukuthi abayenza uphando kumbe ukuthupha emsebenzini enjengayenaleyo lathi basebenzane kathi lathi kwenzela ukuthi linani lezi nxa selikuphuma kunje kube yinani lathi esilazi esivumelana lazo.
Kodwa-ke lina njengenhlanganiso lithini, kungaba kuliqiniso ukuthi inani labaphila ngokuthengisa umzimba liyakhwela?
Liqiniso obhuti, ngoba umsebenzi liyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho elizweni. Siyakubona sibili nsuku zonke thina abantu abatsha, abantu abancane bengena emsebenzini, kungasonke esiyikhuthazayo kakhulu, especially kulaba abale minyaka engaphansi kwe-18. Siyababona bamile emgwaqweni, siyazama ngendlela zantu zonke ukusebenzelana nabasebenza enhlanganisweni eziphathisa abantwana ukuthi babancedise, babasuse emgwaqweni, babasuse emsebenzini le. Kodwa ngenxa yokuthi vele imisebenzi kayibonakali elizweni, siyababona sibili omama abaningi basukumile bathengisa imizimba ukuze baziphilise. Kuliqiniso ukuthi inani liya liqhubekela phambili.
Manje singathini ngomsebenzi wona lowo? Ngumsebenzi abasebenza kuwo abatholayo inzuzo yini nxa sikhangela ukubana uZulu ubhekane lobunzima bemali, ikakhulu imali ngokwayo, imali uqobo, singasakhuluma kokuswayipha lokhu, ngoba bona abadayisa imizimba babe bengelakho kokuswayipha. Manje kusebenzela njani?
Njengomsebenzi wonke, njengebhizimusi lonke labo nje, umumo womnotho kawuzange ubayekele eceleni, bathwele nzima, bathwele gadalala. Kodwa ngokuxoxisana labo lathi sibuza ukuthi benza njani. Siyanazelela ukuthi kulezi nsuku i-eco-cash iyasebenza kakhulu. Abanye bayakhuluma ukuthi hayi, thina sesivumela abathengayo ukuthi nxa ele i-eco-cash aqala transfer imali yami bese siqhubeka senza umsebenzi siya phambili. Abanye bayenza bakuthi ngama-mobile bank transfer, umuntu ayisuse imali yakhe ebhanga esebenzisa ifoni ayijikele ebhanga lalo afuna ukuthenga kuye ucansi. Zonke lezi kuzindlela esezisetshenziswa yibo laba abantu abasemsebenzini bezama ukuthi baqhubekele phambili baziphilise, laloba isimo somnotho sikhanye ukuthi sibucayela izweni.